Vuka njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesihlanu mhlaka 17 kwekwezi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, baningi abantu abathi bazatshengisela kobulawayo namuhla emigwaqweni besekela induna uNhlanhla Mangweni weni.
Singakhangela ukuthi yena ngezasilela eyedwa onke yena zisukumeni amanzi angenile endlini, so asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amanzi ngoba ufela iqiniso ekhayisa uright alwela umhlaba wakhe.
Lokhu sokucaphule ibandla leZANU-PF.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bejekela undiweni. Mina into engiyibonayo ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu-blow out of proportion.
Sokulohlelo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo labangane ekhaya.
Sengiqale sokuyingathi yi-project kumbe yi-company okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabancedisa abantu abaku-diaspora angxonye abantu abangane babo kumbe izihlobo lapho.
Kuvaleliswa omunye uSonia Mbaya obekuqembule inkululeko yabatsha School of Arts. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi okumangalisayo bakhangelwe ukuthi bazatshengisela emigwaqweni namuhla ekuseni edolobheni lakobulawayo besekela induna uNhlanhla Mangweni weni ohlaselwe ngolwesibili ngabacatshangelwa ukuthi ngamapolisa ensida ama-CIO. Abahlasele induna le baveze ukuthi bavela emahhovisini kamongameli Emmerson Mnangagwa okukhanya engathakazeleli inkulumo kaNdiweni eyokuthi kumele kufakelwe inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho. UNdiweni ufisa njalo ukuthi kungabi labantu abavunyelwa ukusondela entabeni lapho umzilikazi kamatshobana owathi kususelwa khona amanqe induna ezazifuna ukubeka esikhundleni sakhe omunye umntwana wakhe kungaziwa ukuthi yena waya ngaphi. UNdiweni uthi iligugu indawo yentaba zinduna lapho uhulumende usefake khona abalimi okubikwa ukuthi kabadabuki emathebeleland. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kanye lesikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Jaramba. Abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu bathi kulihlazo ukukhahlameza induna. Omunye wabakhuthaza ukuthi uZulu atshengisele emigwaqweni nguMnumzana Nkululeko Mathe.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomzilikazi. Ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla leZANU-PF elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingonyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ungahloniphi abakhokheli bethu bazomdabu. So okuyinto lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzapho mina ngikuphi, kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sixhaseni uNdiweni uKhayisa. Ngigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye osilwelayo. Kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa. Sonke yena zisukumeni amanzi angenile endlini, so asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amanzi ngoba ufela iqiniso uKhayisa uright alwele umhlaba wakhe uright alwele intaba zinduna. Intaba zinduna iyo iheritage.
Yes, ngathi-ke ubona ngizani kuyabe kulabantu abaningi yini?
Ya, abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi noma ukuzanu kumele babuye. Angithi singabathwakazi sonke phela lawa amabandla lawa yiwo asixabanisayo lawa.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni.
Ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu uKhayisa uNhlanhla Mangweni, kodwa akekho ongaziyo ukuthi iZANU ayinamahloni. Ikwenzile konke, sikubukile konke, ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela ekubona ukuthukuwo siluphathwayo singasizwe samthakazi thina amaNdebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela. Ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini angathi ayisekela inkosi yethu uKhayisa.
Kodwa uMnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi induna uNhlanhla Mangweni weni ukhanya ezengena kwezombusazwe.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bejekela undiweni mina into engiyibona ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu blow out of proportion ukuthi kuthatha ukuba into enkulu kakhulu siba into enjani angani kudinga ukuthi siyipublicize kakhulu indaba le into ezikandiweni into zama-chiefs lezi kule chiefs council eyiyo nxa kulezinto ezingahambanga kuhle ezidinga ukuthi zilungisiswe nxa kuthi omunye wabo kwalahleka waphuma bakhona upresident we-chiefs council lo-vice president we-chiefs council le-council yabo bayahlala phansi nje bakulungise konke lokho ngibona ngani into le esizweni sakithi esikomthwakazi yise sibonge ukugijima njengezinye izinto ezingagcina ziphonge ukuthi zigcine zisishiye emumeni omubi kakhulu ikakhulu nje kade mdinga ukuthi kodwa kudingeka ukuthi kube le ndlela ukuthi kulungisiswe izinto ezinjengalezi ezikhulunywa abondiweni kubonakale ukuthi ba-ondiweni bakhuluma kuyini okukhona sibili but mna ngangikhangela sibili mbona sikuyangihlupha kakhulu kuyinto wakhona ukuthi amboni gips ukuthi kungaba yintoto abantu sengabe siyatshengisela nalawo abanye futhi bazombangazwe basuka begijimele ukuthi xa umuntu engani uyalahleka babe le ndlela yokuthi bamjikijele lengenduku langani langani hatshi bo uyinduna yinduna induna kodwa imele iphelele kwampana entweni zabo zamasiko bengazangenela kakhulu entweni zombangazwe lezi
ye kodwa induna lapho ikhala ngokuthi entaba zinduna indawo sibili kungamelanga ukungena abantu kumbe basondele eduze kwampana ngoba siyayazi imbala yendawo leyana soke nxa ekhuluma ngakhonokho ubona zani kalanto ayikhulumayo sibili elomsoco khonapho
hayi eqinisweni lonke sibili elipheleleyo akula ndawo okuthiwa le yindawo engaphandle ngaso kungumuzi womuntu kumbe kuwumuzi wayo induna hatshi lapho uyabe senza ngani kuthiwa usethi kule yinye indawo engayishiyo ndawo engumango ongasuki kahulumende akulamganga ukuthiwa lowo wawunyathelwa kumbe lowo kwawuthiwa nguhulumende hayi lokho akukho ikulahleka lokho ngathi sefuna ukusibisele emumeni wayizulu ukuthi kulabo bani babesiba ilapha laphana ngesikhathi samakhiwa lakho ngesikhathi samakhiwa akungekho kolokho ngibonaloko amvumelani lakho lokho
ye kodwa kuyafana nokuthi umuntu ayenjelele kompana afika angene anti uyakwazi ukuthi akuvunyelwa
kulungiswa futhi khonokho gips yinto izinto ezilungiswa ngesintu kuhlala wona izinduna yumsebenzi wabo kube sebekwethula kuhulumende nxa elento ebambekayo
abanye abantu abavumelani lokwethulwa ngumnumzana Believe Gawule omunye wabo ngumnumzana Kanisha Sinkala okubandla lezaphu othi kumele abantu besekele induna undiweni
ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomzikikazi ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla ezanupf elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingonyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ngokungahloniphi abakhokheli bethu bazomdabu so okuyinto lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzaphi mina ngikuphi kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sixhaseni endiweni ukhayisa ngigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube thiwa siyambheka siligade ikhosi lethu ngoba nguye osilwelayo kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa sonke yena zisukumeni amanzi angenile endlini so asizame ukuthi sonkeni siyawavimba la amazwi ngoba ufela iqiniso ukhayisa uright alwele umhlaba wakhe uright alwele intaba zinduna yiyo i-heritage
ye singathi-ke ubona ngizani kuyabe kula bantu abaningi yini
ya abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi loba ukuzanu kumele babuye angithi singabathwakazi sonke phela lawo amabandla lawo yiwo asixabanisayo lawo
so kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni
ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu ukhayisa umhlahla amabandweni kodwa akekho ongaziyo ukuthi izanu ayinamahloni ikwenzile konke sikubukile konke ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela ekubona ukuthukuwo siliphathwayo singasizwe samthwakazi thina amandebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini yangathi ayisekela inkosi yethu ukhayisa
akwaziwa ukuthi uhulumende uzangenela yini udaba lolu osolulumemetheke emhlabeni wonke jikelele Nanku ke okwethulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe namhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa uthi baza kuqula indlela abenza ngayo kubandla le-MDC kulandela iCongress abazayenza ngeviki ezayo. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-News Day. Iphephandaba le-Independent libika ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe usugugudeke wokuthi usubhidlika. Ingcweti zomnotho zitshele iphephandaba leli ukuthi ukugudeka lokhu kuvezwa yikungenziwa kwempahla yokuthengisa kwamanye amazwe lokunye okuthiyeneyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi namhla uzavula okusemthethweni umhlangano wokukhuthaza ukudlelana kahle kwabantu beZimbabwe obizwa ngokuthi yi-Political Actors Dialogue ozakwenzelwa eHarare. Lokhu kubikwa liphephandaba leHerald. IZimbabwe Consolidated Diamond Company isixothe abaqondisi abayisikhombisa abagoqela umnumzana Morris Bekezela Mpofu. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba aGNA. Wabanje ke sokusikhathi senu ukuthi lisithumezele phela lokho elifisa ukusithumezela khona kusenhlizweni yakho ungakhohlwa ukuthi kumele ufitizele kombane ukubhala audio ku WhatsApp bese usithumezela kunombolo 0120024650318 ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Salubonani balaleli nabasakazi boka Studio 7. Ngithanda uPaula ngale ndaba yokuhlaselwa kwenduna uChief Ndiweni. Iludaba olunzima kakhulu lolo, vele ezaniphefu ngeke yekela ukumhlasela ngoba vele uphikisana nalokho abakuchoyo. Njalo bona vele abafuna ukuphikisa ngontando kayiphikisa la nxa besazi ukuthi barongo, kodwa abavumi abamukeli ukuthi barongo. Lo okhulumela iZANU-PF ufuna ukwenza ngathi isimo seZimbabwe siraiti, esazi kahle ukuthi isimo seZimbabwe sinjani. Abantu beZimbabwe bathwele nzima, abalamanzi, abalakudla, abalagezi, ayikho nje into abanayo. Izinto ziyakhuphuka ezitolo, kodwa yena ufuna ukwenza ngathi uMnangagwa ikhona into asenzile abantu baseZimbabwe. Ayikho into yaseZimbabwe uMnangagwa asenzile. Instead ufike wenze izinto zabawese nje ekungeneni kwakhe. Angiyiboni nje mina into eyodwa njengayibala engathi nje uyenzile. Manje akuna namapasipoti, zama ukuthatha amapasipoti kusehluleka, kunzima nje. Ayikho nje into ebambekayo nje eZimbabwe khona. Abasiyekele nje thina bengatshela nje into ezingekho laba bantu. Bahlulekile nje, abavume nje ukuthi bahlulekile abantu beZANU-PF. Yabonga.
Benjani mthakazi omuhle wondlela zimhlophe? Ya, likhuluma lo mgcini ekhaya. Yazi lokudana ngendlela ohulumende mezathi uhulumende mezathi abana abantu abagangileyo abahlukuluza izinduna. Kathi shuwa ukuhlonipha sokwayangaphi? Ngoba nxa usahlukuluza induna lapho ulahlekelwe yinhlonipho, ulahlekelwe yisimilo. Kathi shuwa abantu sebadalwa njani? Sokwathini emakhanda abantu? Konoku uthi sokulidorobho yikungahloniphi kumbe ikwenzani? Iphinde ibe lokudana ngendlela uhulumende laphatha ngazo izinduna. Nangu kuthiwa unematanda lombe wangaphi? Wayengakhayeli yena lapho avela khona ekwehlukuluza induna yakhe lapho avela khona Thiyane lokhayisa. Ngaye khonale navela khona ehlukuluzaba khonale lapho avela khona. Athi ukhayisa lapha ulungile ukhayisa ngoba lisiko. Khathi esasisela masiko isizwe esilahlekileyo. So kutsho ukuthi bona bayakuthayizelela khonokho. Isizwe isizwe kamasiko. Kodwa nxa kuyathi into yesintu iyefuna ukubhidlizwa. Abaningi bazwayo ukuthi bayakhala bayakhuluma sebehlukunyezwa. Usasizwe sothiwa yiye abantwana abalanhlonipho bebone ebantwini abadala banjawo thone matanda lapho kumbe laso isibongo bani soneso. Hhayi, abake bezame ukuhlonipha abanye, abake bezame ukuhlonipha sibulane matanda lapho.
Mina ngudivine ngapha enkabazwe. thina lapha eZimbabwe sesithwele nzima shuwa. Wese ngapha enkabazwe ibhasi kuyafika etown ubhadala $15 about 60 kilometers. Hayi inkosi yangenela sibili, awubaba lo sesithwele senzima thina sisamfuni. Asisamfuni kakhulu sibili. Hayi sithwele nzima thina nga.
Likhumbule phela ukuthi nxa lifuna ukusithumezela umlayezelo wenu kumbe umlayezelo wakho usithumezela kunombolo yeWhatsApp ethi 0120246500318. Lisitshayele phela lama likes lama ama hearts koko kunjalo nxa likhona kuFacebook kona manje. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Zokumiswe inkulumo zokubumba uhulumende kweSudan kulandela ukulimala kwabantu abambalwa abakade belwisana lebutho. IFacebook ibika ukuthi isisuse ebulenjini lobo bokuxhumana amakhampani angamakhulu amabili lamajumi ayisithathu nanhlanu 265 okade kungakhanyi ukuthi ayenzani. Abanye bakade beku-Instagram lokunye okufanayo. Kukhanya ngazani ke bebefuna ukungenela kukhetho kwele Nigeria, eSenegal, Togo, Angola, Niger, lakwele Tunisia. Zulukaldaba kuhlelo lapho esixoxa khona ke labantu beZimbabwe. Lamhla sixoxa ke loNosizwe Moyo. Umamoyo wayehlala lapha kwele Melika kodwa kulezi nsuku ukobulawayo. Mamoyo, siyawamukela kuhlelo.
Salibonani linjani?
Siyaphila unjani wena?
Kobulawayo kunzima kodwa ngezinye indlela ku-right kakhulu.
Wenzani khonapho mamoyo?
Sengilomnyaka ngilapha, actually as of last week it was exactly 1 year. Ngaqala ngisebenza umsebenzi wami engabuya lawo ngivele e-America. Ngangisebenzela ngikhaya here and there zingangibuza kumbe bangicela ukuthi oh ngiyenza lokhu, ngingareviewa lokhu, ngingasenzela lokhu. Ngikwenze kodwa umsebenzi wami ngasengani awusamningi kangako. So amalanga lawo bengincedisa amabhizinisi awemuli yethu wenza i-admin, nxa sengumuntu ongani uyangi mbijane yazizinto zamakhompyutha. But kalezesi ngicabanga ukuthi ngingathini mina ngokwami engathi mina ngiqalisileyo. Ngingase ngicabanga ukuthi izikhathi eziningi ise-America kwakulezi nto engangifuna ukuzenzela abantu abalapha enxa ngingakwanisanga ukubuya. So what can I do ukuthi ngincedise abantu kunalabo? Hence my light bulb moment.
Yes, so ke ucabanga ukuthi ukwenzeni?
Sengiqale ngathi yi-project kumbe yi-company okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabe ngincedisa abantu abaku-diaspora angxonye abantu abangani babo kumbe izihlobo lapho and ngabakwanisi ukubuya whether kuyikuthi ngabakwanisi ngenxa ye-schedule yomsebenzi kube nje amaphepha yala. But ngingabancedisa ukwenzela engxenye. For example, nganye omunye ulo mama wakhe obe le birthday last week kumbe ebuya next week inxa ngamplana lokuyi-surprise andizokuspa thengela ikhekhe izinto enxanye kwesinye isikhathi ezihlupheka ukuthuma omunye umuntu ongamaziyo noma umazi enxa ngasoze abekwazi ayizwisise i-vision yakho.
Siyabona siluto okunye okucabanga ukuthi ukwenze khonokho ikuthi-ke uyenze lokho okuthiwa i-home based care yabadala kumbe ubethekelela lapho abahlala khona lakhonokho kwezimfa kuzobuya labo school fees lokuthengela abantwana besikolo. So yabo kwenza njani?
Abantu babeza ngicontacta either ku-WhatsApp kumbe nge-email kumbe bangifonele bangichasisele abakufunayo. But okuqakathekileyo ukuthi ngizwisise ukuthi bafuna ukuthi ngizenzeleni and then ngibathengele izinto zangikhona ngikhange ngoba sengikwazi ukuthi izinto zitholakala ngayo. Ngibathumele i-quotation, kumele bathumele imali first ngoba liyazazi izinto zangabhakula lotho kwamahara.
Yeso
ngathumela imali ngapha bese ngiqalisa ukwenza and through the process of communicating ku-WhatsApp ngibathumela amapiti babone bavume bayale. So it's a very interactive process labo bezengani bakhona khona njengokuba ngizele khona ngapha eAmerica. Ngiyakwazi ukuthi what's important through the process is also accountability and transparency.
So-ke abakudingayo mamoyo bakuthola njani?
Ku-WhatsApp over ngangifonela ngile phone number yami lapha e-Net One. Nxa bese-America +263 71 622 4800 kumbe nge-email ngu-hometownplug@gmail.com.
Ukhona njalo ku-Twitter siyabona kuthiwa ndike ku-Twitter lapha.
Oh yes, la ku-Twitter at hometown plug. WhatsApp ye yona liyani number ngiqambile +26371622480.
Yeah, posela ukugcina khona boke mamoya.
We're looking forward ukuncedisa abantu abaningi to make things come through. Father's Day is coming up. Ngiyabona end of June angithi ngona bahle baqalisa ukucabanga bas contact sivendele izinto ngaphe kulawaye.
So
abakhulu bonke labo esibabonayo every day abobaba abagcwele lapha town sibenzele izinto.
Yeah, okwamanje ukobulawa kuphela.
Yeah, ngikobulawa kuphela.
Yeah, sithathele lithuba zulukandaba ukuthi sibonge ke unkosazana Nosizwe Moyo ukhona ngale ke kobulawayo. Wayehlala lapha-ke eMelika wasebuyela ekhaya. Siyabonga kakhulu-ke mamoyo, ungadinelwa kusasa mama.
Alright, ngiyabonga kakhulu Mr. Dube.
Kuhlandla lapho esikhangela khona ngokwenzakala kwele Melika, umongameli Donald Trump namhla wethule uhlelo lwabantu bokuza oluvimba abantu abaningi abafisa ukuzesebenza kwele Melika ukuthi bangangeni elizweni leli. Uhlelo lolu okumele luhlafunwe lidale le-Congress luvumela abantu abafundileyo nabazingcwethi ukuthi bazehlala kwele Melika. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosazana Sinini Ncube odabuka kwele Zimbabwe ohlala e-New Orleans.
Nambone ngathi labo omongameli labanye ngabantu bokuza iMelika le has enough for everyone ukuthi bamigrate legally beze lawo.
So nxa
sikangele kuvulelwe labanye.
Ye, nxa sikangele bakwenzelani phela khona ukuthi sokhanyana sokuvalelwa abanye.
Na ngikuzwisisi.
Ye.
Ngoba ukhanya imisebenzi miningi abafundileyo bayayithola, abasemi-skilled bayayithola, abagezisayo abenzani bonke abantu. Miningi imisebenzi iyonela bonke abantu ama-immigrants ukuthi benze labo khonapha.
So kodwa kwenza ukuthi lapha-ke uhulumende lo abophe sibili siqine kangaka engabe kuthatha ngaphi khonokho?
Mbona ngathi kusabandlululo kwaye kwaba lenye article eyathi ama-African a-leading emfundo abantu ama-immigrants abeza la. Kodwa babathi abantu bafunda mahara, abantu bayazibhadalela, sisebenza gadalala ukuya esikolo, sisebenza ngapha sizibhadalela izikolo.
Pho manje induku le ethwelwe nguhulumende kamongameli Donald Trump ubona zani kuvela ngaphi manje?
Mina ngimzwisisi umongameli yena lona ngenxa yokuthi even umkakhe laye umuntu wokuza laye wabuya ezomodela esenzane zama evela kibo, so ambona ukuthi kuthatha ngaphi. And laye originally batha okhokho bakhe labo kuthiwa bavela mbe-Ireland, so angizwisisi mnasile kondi kahle ukuthi kathi kusani.
Kodwa nxa suvunyelwe ukuthi uhlale kwele Melika khonapha kuyasebenzeka yini?
Ye, kuyasebenzeka kakhulu. La ungakavunyelwa abantu nxa ungaholi usenza amacala uyahlala usebenza.
So singathi imisebenzi engani mningi ngenjani?
Nambone ngathi yonke eyabafundileyo abahambe emakorithini omongikazi emningi ngoba ngaye ngahlala e-Atlanta nakwezindawo kuye kube nabantu be-Mexico ngoba bengela mfanelo bayenzi kakhulu o-construction lezemgwaqo lokwakha. Nalapho engihlala khona e-Louisiana baningi babenusela besakha besenza wonke o-construction le emahoteleni miningi eyokuseva eyabo-housekeeping eyabe isenziwa nabantu bokuza abaningi le yokugcina abantu ugcina izalukazi ngoba abanye bagcina ezindlini zabo. Miningi imisebenzi lapha.
Unkosazana Sinini Ncube udabuka kwele Zimbabwe sixoxe laye ese-New Orleans e-Louisiana khonapha-ke kwele Melika. Kwandaba lamhla-ke kwezomculo ngilobaba-ke uNkululeko Dube we-Inkululeko yabatsha School of Arts iyasaphela. Sizwile lapha-ke ngokudlula kwentombazana asebenzelayo okwesikhathi eside uSonia Mbaya langalezo Dube.
Hayi, kubonakele mahlabezulu silahlekelwe sikumthwakazi, silahlekelwe imuli yakombaya ilahlekelwe, iya silahlekelwe. Ngathi bonke abantu nje abalandela iqembu le iyaka kumbe into abalandela ezomdlalo ezemidlalo yaseshashalazini balahlekelwe. Intombazana uSonia Mbaya, intombazana engathi mina Ululuka umkhohlo ngenxa yokuthi uSonia lapha bekhona bekhanya njengekhandlela. USonia abaningi bamazi kakhulu ngokuthi umama. Ubemkhonze kakhulu umhlabeleli wase South Africa wa siyayo la uBrenda Fassie ethanda njalo ukuthi nxa edlala ke lapha esidlalazini aqoke njengaye enze njengaye okwaze kwamnika le libizo lithi Mapa. USonia usithiyeke ngolwesihlanu olwedluleyo wazobekwa ke ngomvulo onalo esisuka kiwo. Siyakhala kakhulu singomthwakazi silahlekelwe sibili, kodwa ke ngayi uyibekile uSonia induke bandla, izibongo zakhe zizaba imisebenzi yakhe, akusoze kube lula ukuchitha igama lakhe.
Singathi wazalwa nini njalo ube senza imisebenzi eminingi kanganani layers?
USonia wazalwa ngomnyaka ka-1985, bekuyintombazana esakhulayo ke, kodwa ke nxa nisisho ukuthi uSonia uyibekile induku ebandla iyasa ithe isuka phansi usukelayo engena kuma-videos anjengobani olila abaningi bayamkhumbula engumama lo wayeyisidudla kakhulu kuleyo ngoma. Wasuka ke wangena kubhamu shibilika, ikhona ingoma esayishaya ibhamu shibilika lethi bhamu jive. Nguye ke ngathi wayecaci kakhulu ngoba wayegida le jaha leli lalidume kakhulu kwakuthiwa ngu-Future Sibanda.
Yekeleni hambe enhliziyo yami uyidabule, hayi bo uyidabule, hayi bo uyidabule, hayi bo uyidabule.
Malenge equla wayekhona njalo lapho. Sazongena kamazwe ngathi wonke lawa oGermany, oAustria, oCzech Republic, amazwe abaningi uSonia besihamba laye.
Siyamvalelisa sibili kakhulu lapha ke uSonia, silethemba lokutulela ngokuthula. Umvalelise tu.
Ngithi kuSonia esihle kahleli mntanami, hamba usivulele indlela, uphumulile, uyenzile yakho intando emhlabeni njalo uyibekile induku ebandla. USonia kasimlahlanga. USonia namhlanje kumele ke simjabulele, simbonge ngalokho akwenzileyo
emhlabeni.
Kanti sithi lala ngokuthula Sonia Mbaya Mabri, singakehlukanisi lukandaba ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje kustudio 7. Baningi abantu abathi babetshengisela lamhla emgwaqweni kobulawayo besekela induna uNhlanhlama Ngwe Ndiweni. Ye, kungani kunjalo? Kuzobuya ke sokulohlelo njalo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo ezihlala ekhaya. Hayi ke lamhlanje singathi singakahambi, ngeke ngilibalele nje okuncane lapho kuthunyezwe ngabantu uSteven Kumbutsu uthi siyaphila Dube, indlala nje kuphela kwelakithi kunzima kweleZimbabwe, ungani sithwele nzima. Kuzobuya ke nomthandazo Nkomazana khona ngale ke eMumbai uthi ye baba Dube uvuka njani. Sivuke kahle kakhulu sibili. Kuzobuya ke labanye ke uS Lindsay Hammond layo khona khonapha. Kuzobuya ke loSano Khoza, siyabonga kakhulu zukandaba. So kwamanje hayi sephuma ngenkundleni, sengilivalelisa ke nguGibbs Dube. Lichona kodwa.